Sebethwele nzima abadabuka eZimbabwe abasebenza eGermany, Austria, London, Israel, Canada, eMelika lakwamanye amazwe okumemetheka khona igciwane le-coronavirus. Abaphila ngezomculo bahlaba umkhosi ngokuvinjwa kwemicimbi yabo besithi kuzaba nzima ukuziphilisa. Omunye wabahlaba umkhosi nguNomad Thompson Ngamkhwananzi, owaziwa kakhulu ngokuthi nguNkwali, osebenzela emazweni abalisa eGermany, Italy, Austria lamanye.
Ngilokusebenza emazweni wonke nje akuShengen, angamaShengen States. Kuqala i-Italy, i-Austria, i-Czech Republic, i-France, lamanye nje amaningi athini. So wonke lawa mazwe njengoba kathesi lo mkhuhlane wahlasele kakhulu kuba nzima yimi ngoba sokuze kwakhanselwa lama-shows nama-workshops.
Uthi sokunzima ukubhanda imali emazweni.
Kunzima kakhulu ngoba yikho lapha engidla khona, yikho lapha engiphila khona. Njalo lasekhaya labo balindile ukuthi hayi ngizathumela. So wakathi sayo kunzima, usazoba nzima nje for isikhathana. Sithembe nje ukuthi uzaba ngcono ukwenzela ukuthi bathi khona hayi selinga. Qalisa ukuhamba ngoba mina umsebenzi ngeviki ngiyakwanisa ukuthi ngihambe emazwe amabili kumbe amathathu ngeviki i-1 ngenxa yokuthi amazwe akhona aseduze eduze.
Omunye okhala ngokuvinjwa kwemicimbi yemiculo nguVusa Mkhaya, ohlala kwele Austria, okuqembu le-insingizi ocula njalo ezimele eyedwa.
Kunzima ngoba ama-shows asekhanseliwe, wonke ama-events alabantu abangu-100 or more indoors akhanseliwe, outdoors 500 people akhanseliwe. So okwakhathesi nje sihlezi asikwazi ukubona kuyahamba njani ngoba everything is cancelled until further notice. Ngemande izikolo ziyavalwa lapha e-Austria, lama-shops, amanye ama-shops abevaliwe, ama-restaurants azavalwa until 3 o'clock emini.
UMkhaya uthi kukhanya bavimba ngamandla endaweni zonke zelizwe. Njengoba kusasa kuzavalwa izikolo, indawo zokudlela, amavinkili lezinye ezithize eVienna.
Ngemande izikolo ziyavalwa lapha e-Austria, lama-shops, amanye ama-shops abevaliwe, ama-restaurants azavalwa until 3 o'clock emini. Isimo sangikhona kasimanga kuhle. I-Austria umakhelwane we-Italy, sinama-borders le-Italy. So vele abantu bayaphanika kakhulu.
Omunye njalo okhalayo nguOluhle Ncube, odabuka eZimbabwe, ocula i-house music, osehlala kule Bhilithane.
Okwamanje si-affectwe isifo lesi esifikileyo abathi yi-coronavirus ngoba asikhona ukuhamba siye emanye emazweni angcelelene le-England. Njengokuthi kufanele ngiye e-Italy ngiye kwenza i-recording, angikhonanga ukuhamba. Bekule chance yokuthi ngiyenze lamanye ama-events kodwa angisakhonanga ukuphumelela ngendaba zokuthi i-virus le ikhona yonke indawo, indawo eziningi.
Uthi balahlekelwa yimali eningi okunye okumangalisayo ngenxa yomkhuhlane lo.
Njengama-artist siluza okuningi, siluza le mali, siluza izinto eziningi, lomsebenzi. Ubuhlungu ngalesi sifo esenzakalayo.
UNkululeko Dube, umqondisi weqembu le-Inkululeko Yabatsha School of Arts, uthi akusasebenzeki kuzwekazi le-Europe okumemetheka khona igciwane le-coronavirus.
Lathi sisizithole-ke siphakathi kohlupho ngenxa yegciwane leli eselikhona ele-corona. Lizakwazi ukuthi amazwe esijayele ukuya kuyo, i-Austria, le-Czech Republic, le-Germany, lamanye nje amazwe ejikelele ase-Europe. Ngalokho kosekwenzakele, uzathola ukuthi amazwe wonke lawa-ke ngenxa yaleli gciwane asethe afaka le migomo lemibandela ethile, ikakhulu ekuhambeni kwabantu, amisa-ke le midlalo ethile lapho ehlanganisa abantu, avala izikolo, akwenza ngendlela ezehlukeneyo ukuthi azame ukuthi agweme ukumemetheka kwaleli gciwane. Ngalokhu-ke kutsho ukuthi lathi njengoba nje minyaka yonke ngalesi sikhathi isikhathi lapha-ke esiphakama khona kwele Zimbabwe siqonda kulawo mazwe, sibhoda nje umhlaba wonke jikelele. Kutsho ukuthi sesinanzelele ukuthi kungeke kube kusenzeka ngendlela esijale ukwenza ngayo. Ngakho-ke sesikhangelele ukuthi simise nje kwesikhatshana le imisebenzi, sisalindele ukuthi bone ukuthi kuya ngaphi.
Uthi loba kungasuswa imigomo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus, abantu bazathatha isikhathi eside ukuze babukele amaqembu aculayo.
Lanxa bengavuka beyiphakamisele leyo mgomo, ekuzananzelela ukuthi kuzathatha isikhathi ukuthi abantu bathande kumbe ngithi baphume ezindlini baye kulimcimbi esijayele ukuyenza labantu abasincedisayo. Ngakho ke sizama ukuthi siphumeke leqhinga kumbe into siphumeke le mpendulo eqakathekileyo ezasenza ukuthi sibone ukuthi siya ngaphi phambili anduba siqale uhlelo lwethu lomnyaka lo.
Kulabanye njalo abadabuka eZimbabwe abethuswa ngumkhuhlane lo abasemazweni atshiyeneyo. Omunye wabo unkosazana Vivian Nomalanga Bebe ohlala kwele Israel. UmaBebe uthi izikolo zikhangelelwe ukuthi zizavalwa ngomvulo kwele Israel.
Thina lapha sibona emaphepheni and then kukhona namanye ama-website a-circulator information, kodwa sisalinde u-Prime Minister nguye ozotsho ukuthi kwenzakalani. Kodwa into ekhona ukuthi ungathi mande kuyavalwa and mangithi ngiyabheka ama-numbers alokhu ekhuphuka esiya phezulu. Ama-numbers ekhuphuka labo ungathi bayethuka, kuba ngamandla kwethuka, so meaning ama-chances okuthi kungavalwa vele yonke into mande ahayi.
Abantu bathi akulula okubhekane lozulu ongazi ukuthi umkhuhlane lo uzaqhamuka ngaphi njalo uzaphela sokutheni.